akuqali impela ukuthi kube lamaqhugana kuphwane kwaphana kube lemikhosi into endala yasendulo so hayi lathi sasithe sike sibandakanye impela njengeminyaka yonke le sesike sathi sihambe ngahamba nami kwaphana ke njengokuya kungibona mina ke ngiyabe sengitshintshile sengikhuphile ngamabhashi lapha sengivunuleke isintu sakithi impela amahlabe ezulu kwelikamthwakazi okwesindebeleni hayi kwahamba kahle kakhulu lo nyaka sibone better turnout kubuye abantu mpela abaningana mpela nakhona nje sisalokhu esingajabulisanga kakhulu sithi thina umthwakazi isizwe esikhulu kakhulu esilabantu abaningi kakhulu esi-expect ukuthi khonaphana kumele ngabe impela kuyabe kuyinhlabathi ngoba abaningi bebengakunanzeleli impela ukuthi kuba lo mcimbi owokugubha ukukhothama kwenkanyamba inkosi umzilikazi onguye umdabuli nomsunguli wasonesi sizwe esikuso thina esingamaNdebele
kwakule nkosi yamaNdebele kwakulamashishi kwakulebutho kuhamba njani ngesintu ubukhona babo ngoba siya sibone njalo eminye imigubho efanayo yesintu kungani kuqhubeka njalo
amabutho ashukeneyo iqweqwe lwalukhona ibutho lenkwali lalikhona ibutho lenkosi lalikhona amatshitshi gaye ngezekele impela isibalo kunamatshitshi avelela kubotsholotsho amatshitshi avelela eplumtree amatshitshi avelela ngapha kwele South Africa ahlukahlukeneyo aholwa ngabogogo abahlukeneyo abakhangele ezamatshitshi kuyinto vele nje nasendulo kwakukuthi kuthiwe gwaqa sifike esigodlweni kuzothanyelwa mpela inkosi kuthanyelwe kubungazwe mpela okwezempilo nakhona nje lo mgubho ungasiwo ukuthi mhlawumbe ngifanise njengenqwala eyayiyo eyayisiba nezigaba nezigodi zonke nabantu abahlukeneyo lo umcimbi wokuthi sithi thina sibungaza inkosi umzilikazi njengomsunguli wesizwe owakhothama mhlaka 5 September so every first weekend every first Saturday after mhlaka 5 September or nxa umhlaka 5 September enge Saturday weekend ukwenzela abantu nabo benelisa ukuthi bathi kwaqa labasemsebenzini sikuyayiwa laphana ngo-September
kulula ukuqoqa imicimbi enje sesikhangela indleko lemota zokuhambisa konke lokuthi abantu bebekhona bethi gwaqa
akhona ukuqoqa imicimbi enje akukho lula neze kunzima kakhulu so kusuka kube ukuthi labo lalabo abafisayo ukuncedisa bayancedisa umgubho lo uholwa yi-MMCA ithwakazi kamzilikazi Cultural Association kuyinto nje sengingavele ngithatha ithuba ukuthi siyacela sibisibili ukuthi abantu noma ngokulisakana kwempuphu noma yikuyini ongakukontributha laphana ukuthi abantu basuke bedlile ngoba ukudla sikuthengisi ama-transport resources ayabedingeka lo nyaka kunjenje sigcine mbayembaya abantu abanye sebebuyela ezindlini from e-city hall beswele i-transport yokuthi baye khona emhlahlandlela which is 20 kilometers on Old Gwanda Road so siyadinga mpela uxhaso oluningi ukuthi umgubho lo ufezeke minyaka yonke
siyananzelela njalo ukuthi uyake ube khona kweminye njalo imicimbi yesintu egoqela enduna udakamela leminye nje njengaliyana odlulileyo wenxwala le kungena njani lapha njalo wazithanda nini ezamasiko
mina ngiyangena sibili ngibandakanya kakhulu ezintweni zosiko ngikhulele emdenini nje okuhlonishwa khona nakhona singamakholwa kodwa imvelaphi yethu iyaqakathekiswa uza kunanzelela ukuthi induna ungungumbane ungubaba ungubaba omncane so into enjalo isenza ukuthi thina sisondele kakhulu esikweni sibe ngabantu okumele kumele futhi babe lokuphitheka ngokulonda usiko ukubandakanya entweni zamasiko akusonto entsha kimi nasesikolo imbala mina ngangisenza 4 subjects ku A level elonye lwalo kwakuyisindebele ngisenzela nje ithando lwaso ngaphuma futhi nonkamisa A A level ngiphela 5 points so aba umuntu nje othanda usiko nanga ngikhula nje sasidlala lapha emadaleni sidlala uchaka lapha nasigijimisana impela sifaka amasaka lapha sisenza lemkhonto lamahawu sidlalisana lapha into umuntu akhule ethanda usiko leculture ngiyayithanda kunye mina sengikhulile okungigqugquzela kakhulu yikunanzelela ukuthi kwesinye isikhathi kungathi lubhidlizwa amabomo usiko lusulu kukhanya impela ukuthi hayi kule ngabomo lapha ulimi akusabhalwa kahle abantwana sebefundiswa ulimi kungathi luyaxegaxega into enjalo iyagcina iphuma kakhulu ukuthi ube busy ngosiko.